okuzayenzakala la ukuthi kona kulabantu abayi-13 ababhadalelwa yi-individual owafika abagadalela phana so umuntu loyo uzayithatha imali yakhona bese sithi le enye imali yadonetwa ngabantu abaningi abatshiyeneyo izavula isikhwama esikhangelelela le nto ezinjalo ngoba siyakwazi ukuthi sethi siya kuma-election baningi abantu abazabotshwa ngendaba zenezo ezombangazi baningi abantu abazagcina besejele so sifuna ukuthi imali yena le ihle yiyo ibe yeyifandi ezasetshenziswa xa abantu bebotshiwe bedinga i-bail ukwenzela ukuthi singalekuthezi sihambe kanjenesi siyagcela imali so izaba i-revolving fund ezahlala emalweni incedisa abantu bona laba abaye bebotshiwe endaweni ezinhleni ezifana le-bail
sike sabona lapho ebulenjini abanye ngabakhalaza ngokuthi njengoba imali bezayiphiwa abasoze bayithole yini bakhona yini elikelezwa besitsho njalo besithi bayifuna
awabathethi zingathi kona akula muntu osesilandile ekhuluma ngokuthi imali yayifuna kodwa-ke imali ayisezilime labo ababothiwe izabuyela kwenze ukuthi incedise so since abantu laba bekhithwe namuhla imali yakhona ibeyakathathwa ingathathwa kusasa kodwa-ke akula muntu osekulandile ezama ukuthi ekuthole incedo
yona yimalini imali yakhona elizayiphiwa
imali leyo imali engaba nganga ngo-2500 inamba zakhona ngana ngisazikhumbuli kahle kodwa imali edlula 2000 ngaba ngama-2000 and something yimali ezakuyisela ngoba eyinye ibaby yabhadala directly ngabantu ababefika bebhadalela abantu laba kubona bethatha ama-receipt so I'm sure abantu laba bona bazahamba bethatha lezo zimali babengazibhadalanga abamele
bakhona yini abalokhu besaphathisa isikhwama sona lesi elasisungulayo
abantu baphathisa ngendlela eziningi baphathisa ngemali baphathisa ngenyanya baphathisa ngendlela eziningi so i-process that is ongoing and abantu balokhu bebene-interest yokuthi bencedise lapho kufunakala khona uncedo njalo benike izinto amasu umuntu obezihayi nimingani anibani kodwa ngalinceda ngamaplani ngani nceda nge-consultants into ezinjalo so bakhona abantu abalokhu besaphathisa.